Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 9 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
lapho airport enikezwe khona ibizo likamongameli Robert Mugabe, mbona kungayisikho ngoba nangu umuntu osemehlweni womhlaba ngokuhlukuluza abantu, nangu usanda ukuhlukuluza umnye wakhe Emerson Mnangagwa losuke baleka. So i-timing yangikhona mina ngibona ingalunganga.
Igceke lendizamchina eleHarare International Airport namhla liguqulwe ibizo, njalo selibizwa ngeRobert Mugabe International Airport, okuyinto esolwa ngabanengi.
Position yethu njenge-MPP ukuthi wonke umuntu olwa lo mgabe uhle ebe ngumuntu esimkhangela ukuthi silwa si-one side. Umnangagwa ukhululekile njengomuntu wonke njengesizalwa nesonto seZimbabwe ukubana ajoyine kumbe abumbe iparty ancedise layo.
Unkosikazi Joyce Mujuru uthi ukuxotshwa kukamnumzana Emerson Mnangagwa kubandla leZANU-PF sokuveze sobala ukuthi uMongameli Mugabe unguntando kayiphikiswa ofuna ukufela embusweni. Amalunga ebandla leZANU-PF lobudlelwano loMnangagwa asedlela evalweni ngoba lawo elakho ukuxotshwa kuleli bandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igceke lendizamchina elikhulu eleHarare International Airport namhla liguqulwe ibizo laphiwa elikamongameli Robert Mugabe, njalo selibizwa ngokuthi iRobert Mugabe International Airport. Le yinto esolwa kakhulu ngabanengi, ikakhulu abamabandla aphikisayo. Kuvika uGibson Bebe.
Esothula umbiko wakhe ekuvuleni kokusemthethweni kwalezigceke lendizamchina, uMongameli Robert Mugabe uveze ukuthi uyathokoza kakhulu ngokuphiwa inhlonipho. Ekhuluma njalo kulomkhosi, ilunga loluhlu lwabasakhula ekubadla leZANU-PF uTonga Kasukuwere ubuke ukuthi lelinyathelo yinto elungileyo ngoba uMongameli ulembali ebukekayo. Umphathi ntambo wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, uMnumzana Walter Mzembe, laye ugcizelele wathi akulanto entsha ngokuthi ibizo likamongameli liphiwe igceke lendizamchina, ethi le yinto etholakala umhlaba wonke jikelele lapho amagama abanye balabo abazakala ngezombusazwe bephiwa izakhiwo eziqakathekileyo. Laloba kusekelwa ngababadle beZANU-PF ukunikezwa igama elisha kwaleli gceke lendizamchina, abaningi bathi ibandla leli lichitha isikhathi lisenza into ezingelamsebenzi ngokufuna ukukhweza uMongameli Robert Mugabe. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Buthelezi Dlamini yena uthe sokusobala ukuthi uMugabe uzithandela amandla hathi okunye.
Lapho i-airport enikezwe khona ibizo likamongameli Robert Mugabe, mbona kungayisikho ngoba nangu umuntu osemehlweni womhlaba ngokuhlukuluza abantu, nangu usanda ukuhlukuluza umnye wakhe Emerson Mnangagwa losuke baleka. So i-timing yangikhona mina ngibona ingalunganga ngenxa yokuthi isuka ilethe isimo sokuthi umuntu olungileyo liqhawe, ikanti izenzo zakhe asanda kuzenza lezo njalo aqhubeke zenza zimpha igama elibi kakhulu.
Isakamuzi saseHarare uMnumzana Chenisani Ntungagwa uthi lokhu kuveza uba uMugabe usefuna ukwenza iZimbabwe ilizwe lakhe.
Akulunganga njalo ngenxa yani? Singabe sesithi khona iZimbabwe isingwe umuntu yedwa, njalo uma sinika amagama anje singabe sesilungisela ukwenza kwamanye amazwe enjengabo John F. Kennedy International Airport, Oliver Tambo International Airport, sesilungisela elinye isiko engxenga silizwisisi lathi kasizuthi laba abakwenzayo bakwenza ngengqondo bani.
usenjalo isizalane seMelika uMartha O'Donovan othetha icala lokufuna ukugenqula uhulumende kaMongameli Mgabe ngokuloba amagama ameyifayo enkundleni yokukhulumisana yakulezi nsuku eyethitsha usenikeze imvumo yokuhlawula evela ngekhaya esebail. Esethula isinqumo lesi umahluli uJustice Clemens Biri uthe O'Donovan kumele abhadale imali eyinkulungwane zamadola i-1000 ikanti aqhubeke ehlala kukheli ayinikeze kwabezomthetho njalo abambise ugwalo lwakhe lozokuhambisa i-passport emthethwandaba. Ngimele isitudio ezeleni ngiseHarare nguGibson Bethe.
Owaqotshwa kubandla leZANU-PF njalo osengumkhokeli webandla eliphikisayo eleNational People's Party unkosikazi Joyce Mujuru uthi ukuxotshwa kukamnumzana eMason Mnangagwa kubandla elibusayo sokuveze sobala ukuthi uMongameli Mgabe ngumuntu onguntando kayiphikiswa ofuna ukufela embusweni. UMnangagwa uxotshwe kuhulumende ngomvulo wazoxotshwa kubandla leZANU-PF izolo esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso. UMjuru yena uxotshwe kuZANU-PF ngo-2014 esetheswa icala elifanayo. Njalo uMnangagwa nguye owayekhokhela umkhankaso wokuxotshisa uMjuru. Kodwa uMjuru uthi kulokuthi ajabule kumbe ahleke uMnangagwa uyamzwela. Wethule amazwi la kungxoxo ayenzele Studio 7 namuhla. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lakhe uMnumzana Methuseli Moyo ugcizelele amazwi kaMjuru.
Thina njenge-National People's Party asimhleki uMnangagwa, uyamzwela. Yinto eyazakalayo ukuthi nxa uMgabe engazakufuna ephathini uyakuqambela izinto ethi wenze lokhu esenzela ukuthi akususele amanqa. UMnangagwa ubephatheka ezibaphambili ekuxotsheni abantu kuZANU-PF engazi ukuthi kusasa kuzaba nguye, namuhla kunguye. Siyamzwela kodwa simzwela sisithi okwenza omunye layo kuyakwenza.
Ngumuntu elingasebenzelana laye na ubaba uMnangagwa?
Thina iposition yethu njenge-NPP ukuthi wonke umuntu olwa lo mgabe uhle ebe ngumuntu esimkhangela ukuthi silwa si-one side. UMnangagwa ukhululekile njengomuntu wonke njengesizalwane sonke seZimbabwe ukubana ajoyine kumbe abumbe iparty ancedise layo nxa ethe wabuya ku-NPP. Naye esekubonile imizamo vele ayithungululi ilanga linye. Nxa la sethungululile sekubonile ukuthi uMgabe kumbi, siyamebuki la izandla zonke.
Bakhona abathi uMnangagwa kasebenzeki laye, ungcolile, izandla zakhe zibomvu ngegazi lombhuqazwe wegugurawundi ngoba ungomunye wabantu ababehamba phambili kulombhuqazwe. Uthini ngalokho?
Uliqiniza nkomo uMnangagwa waphatheka kakhulu endaweni yegugurawundi. Phatheka ehamba phambili yinto ekhona engazake ibalekela. Umuntu olezandla ezibomvu kumele azigezele izandla zakhe ezibomvu, kumele atsho abuye phambili ebantwini avume isono sakhe ukuthi ye ngawona kanje. Ubuyeni uMnangagwa uma efika uxolo ebantwini beZimbabwe ukuthi avume izono zakhe, hathi ku-MPP kithi hhayi kulabo bantu abalahlekelwa izihlobo.
UMnumzana Methuseli Moyo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla likankosikazi Joyce Mujuru eleNational People's Party. Lizakhumbula udaba esilethulele lona izolo olwabalweli olwabantu ababengabalweli benkululeko abazise ukuthi sebexoshe uMongameli Mgabe kubandla leZANU-PF njalo besithi kabasemukeli ubukhokheli bakhe. Intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapho usipha lolu daba ekwele Johannesburg.
Ekhuluma labezindaba umnumzana Christopher Mtsonga uthe umongameli Robert Mugabe akusenguye umkhokheli webandla leZANU PF ngoba semxotshile bona njengabalweli bempi yenkululeko. Umnumzana Mtsonga ukhuthaze bonke abaxotshwayo loba kumiswe ebandleni leZANU PF ukuthi bancedisane laba bengabalweli bempi yenkululeko ekulwiseni umongameli Mugabe. Umtsonga uthi umongameli Mugabe uxotshe obengumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa esikhundleni sakhe esenzela ukufaka umngakhe unkosikazi Grace Mugabe kuleso sikhundla.
The people of Zimbabwe are fed up with what's going
on. Izizalwane zeZimbabwe sezidiniwe ngalokho okwenziwa ngumongameli Mugabe, umkakhe labanye babo abazama ukuhluthula intambo zombuso ngodlile. Yiyo lento esiphikisana layo njengabantu beZimbabwe.
Uthe bona njengaba bengabalweli bempi yenkululeko kuviyo lezandla lezipha sebemanyene kulwiseni umgabe ukuze bavikele inkululeko abayilwelayo. Ukhuthaze njalo zonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi zisukume zivimbe amaqhinga kankosikazi Grace Mugabe okuthatha intambo zombuso eZimbabwe.
Zimbabwe is a normal people like anybody. You don't want a mad person to be in charge of your country.
So zeZimbabwe lazo ngabantu njengomuntu wonke. Akukho umuntu ongathanda ukuthi umuntu ogula ngokwengqondo abe ngumkhokheli welizwe. Yikho nje izizalwane zeZimbabwe zingasoke zemukele ukubuswa ngunkosikazi Grace Mugabe. Iqula le-G40 lifuna ukumsebenzisa ukuhluthuna intambo zombuso njalo kusegcekeni ukuthi bazamsusa bengenza lokho.
Umtsonga uthe bona njengaba bengabalweli bempi yenkululeko bakhathazeke kakhulu ukuthi umongameli Mugabe labanye bakhe bancintisana uhuquluza umnotho welizwe ngesikhathi umnotho usuvele ulela ngogedla. Uthe abanye abaxotshwe ndawonye lomongameli Mugabe ebandleni leZANU PF bexotshwa liqula leli laba bengabalweli bempi yenkululeko ngumnumzana Jonathan Moyo, umnumzana Xavier Kasukwere, umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko lomnumzana Patrick Juwawo. Umtsonga uthi iqula lakhe selibumbe ikhansili ezakhokhela ibandla leZANU PF okwesikhatshana, kukanti ezabelweni sekukhokhela omgcini sihlalo abaxotshwa ebandleni leZANU PF. Ubuye wakhuthaza abasemazweni ukuthi basekele imizamo yequla lakhe ekukhululeni ilizwe ezandleni zikamongameli Mugabe. Umnumzana Mtsonga uthe ulungiselela ukuya ekhaya uyakhokhela ukutshengisela okuhlose kulwisa umbuso kamongameli Mugabe. Uthe mhlaka 18 kuza kuba lo mhlangano omkhulu wababengabalweli bempi yenkululeko behlela usekufanele bakwenze ekulungiseleleni ikusasa yeZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-Commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngoLwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuzo. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Gatefield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pundu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyelo North, eMashingo, Chivi Central, eNorth naseSouth, Mashingo North, South, West, leCentral, leMashingo Urban, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North, leSouth, leMguzu, eMathebeleland South, eMathobo North, kanye leSouth, eBubulilima East, kanye leWest, eNkabazwe eMidland, Gokwe South, leCentral, Gokwe Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, leEast, iZishabane Ngezi, kanye leZishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kuwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
kulife talk kulamhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngonkosikazi Grace Mugabe. Kambe singabona na ethatha isikhundla somkakhe umnumzana Robert Mugabe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umanyano we-European Union ubikwa usulindele ukudilika kombuso wenhloko kahulumende yakweleBritane unkosikazi Theresa May lohulumende webandla lakhe lama-conservatives ngoba uzulu wakulelo lizwe sekuveza sobala ukuthi kaselathemba laye. ELeSaudi Arabia selilaye izizalwane zalo ezihlala kwele Lebanon ukuthi ziphume ngesiphangiphangi kulelo lizwe ngenxa yokufuthelana okukhona phakathi kwamabandla ezombusazwe okukhomba ukuthi kungaqhamuka impi yiloba yisiphi isikhathi. Amalunga ebandla leZANU-PF lobudlelwano lomnumzana Emmerson Mnangagwa asedlela evalweni ngoba lawo elakho ukuxotshwa kuleli bandla yiloba nini. Umongameli Mugabe uthembise izolo ukuthi uzaxotsha kuhulumende lakubandla bonke abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bakaMnangagwa. Yena oxotshwe kuZANU-PF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kaMugabe. Omnangagwa ukwele South Africa sikhuluma nje lapho abalekele khona esithi wesabela impilo yakhe. Umbuzo omkhulu nangu. Umongameli Mugabe uzakhetha umkakhe uGrace ukuba ngumsekeli wakhe na njengokufunwa licele ebelilwisana lomnangagwa LG14. Ukuhlaziya lolu daba lengxabangxoza yonke eyenzakalayo kuZANU-PF. Sixhume isiphathamandla salelibandla umnumzana Joseph Chuma lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Umbuso wodlame ufanana lemisebenzi yemafia eyobugebengu. Ucina inkokheli ingakwazi ukuthemba abangani bayo izihlobo zayo, igcine izithemba yona ithembe lomfazi wayo labantu bayo kuphela. Indlela umgaba abuse ngayo bencedisana labo Mnangagwa indlela yokuthi nxa engasuka emhlabeni akafisi ukuthiyela omunye umuntu amandla lombuso ngaphandle konkosikazi wakhe labantu bakhe ngenxa yokuthi akusela kuthembana.
Babuchuma uyamuza umacaphula.
Uyazimangaza umacaphula nxa isithi lo mbuso odlame kumbe umongameli wethu ufuna ukufa unkosikazi. Ngoba mina angikhumbuli njalo anginanzeleli lapho engizaphuma khona ibizwi livela kuyimongameli esithi hayi mina sengifuna ukufaka unkosikazi wami. Lokhu kushiwo ngabantu abayibo abanikazi bomhlangano. Impambaniseko isuka ekuthini kona abantu abangenele emhlanganweni abanjengoba umacabulana yinto esifuna ukuthi sikhulumele iZANU-PF kodwa kona ungekho phakathi kwayo.
Hayi babuchuma uyalahleka, lalela lapha Chuma. Bakhulumile bephakathi kwebandla oChris Mtswanga bakhuluma labo Mnangagwa bangapha ntibalapha kathi siku-exile. Ungabo ukuthi futhi Chuma wena umbuso wena uladlame benzani amathambo lawana phakathi kwemayine ebhalagwe lemamagreve lupane labantu abaningi abafileyo ababulewe ngumbuso kwaMugabe waye uvimba lokhu ukuthi umbuso wenu ngodlame. Njalo ungabo ukuthi Chuma wena uMugabe kathongo ukuthi ufuna unkosikazi wakhe kathi asuye White City othe unkosikazi wakhe is speaking her mind. Asuye uGrace Mugabe elirali yonke eZANU-PF headquarters ukuthi yena uredi ukuthatha izintambo zombuso. Why uchichiliza ubufakazi obusegcekeni usithi abantu abaphakathi kwezanu balelungelo lokukhuluma nti Mnangagwa uxotshelwe ilungelo lokucabanga kwakhe lokufisa umbuso. Amahovesi axotshelwanga imicabanga wabo lokukhuluma oJabulani Sibanda. Ungabo ukuthi ngobuphakathi kothango babuchuma ubusuvala amehlo uvale le ndlebe. Umnangagwa enjani ube yililunga lebandla njalo walisebenzela kudala lina lingakangeni kodwa akaxotshwanga xotshela ukucabanga ukuthile lokufuna ukuthile ungabo ukuthi singaka kubaningi bakuthuma uthi silahlekile njalo umbuso weZANU-PF ngumbuso ophethelizwe ungathi wona uzakhulunyela ngabantu bezanu-PF kuphela ubuphofu obunjengaloko lokuvala indlebe obunjengaloko yikho okwenza imali libhekile
ngena konapho babuthuma uyamuzwa umacaphulana
uba umacaphulana ngiyabona ukuthi kule nto ayikhuthayo kancane umama bashe ngibona mina sengifuna ethe lami njengesizalwane sasezimbabwe angilalo yini ilungelo lokuthatha yona le into waze wafaka umzekeliso wokuthi kona kanti ngani uba mnankaga uthe esuka kwi-conference yakhe esuka ngu-vice president wathiyela unkosikazi wakhe i-conference yona le abhekile
umuhle ngoba uyabona thuma uthi ngumzekeliso ubezekelisa ukuthi laye ngathiyela isihlalo kathi uyikhutha njani khonapho
Umgabe seluphele chuma ule 93 years uya ku 94 kuyini okulehlulayo njengeZANU-PF ukuthi lidinge omunye umuntu ongayisuye Mgabe njalo ongayisuye mkakhe unkosikazi Grace ukuthi alikhokhele akhokhele ilizwe ngoba kayisibo bukhosi phela lobu obuchiyelwa naye
mina kuyini okulihluphayo nxaliphandle nxa thina ethi uZANU-PF sibona kufanele sikhokhele ngumuntu olelanitiyeni atina waye likomplaina ngapha nxa sikhethe kwethu
babuchuma
siyakhetha esiinayo then after that sikumele ngumdeda nevota
babuchuma okusihluphayo ukuthi singabantu bezimbabwe ukwehluleka kumbe ukuphumelela kombuso weZANU-PF kuyasipha tha lati njengabantwana bezimbabwe kodwa ngingakaphenduki kuwe ngena konapho macaphulana
into eyenzakala lapha yikuthi obabuthuma njengaye umnangagwe njana abantu bakhona nxa bephakathi kwezanu babona njalo baza ngendlela yendoda leyana edlisiweyo okuthi ubufakazi loba buphambi kwayo ukuthi unkosikazi wayo ulichapa iyabilokhisala kuphela okwenzekayo lapha yikuthi umgabe seyilizwe uyifemily yakhe sokuyiphathi ephathini khona ngale ngaphakathi ophikisana lakho lokho uyahamba
Elakusasa leZimbabwe ulubona limi njani?
Ilakusasa leZimbabwe ngiqale ngalo sithembela ukuthi kungabi lodlame ngoba udlame lwakho nalungaqala siyalisozela kuphela. Njalo kunye okumele abantu beZimbabwe bakujabulele ukuthi ukuxabana kukaMgabe lomnangagwa kuyinto enkulu kakhulu ngoba laba bantu babulela abantu, babulela ilizwe, bayenza ubuhuquluzi, bayenza inzondo ezweni bebo babili. Ukuxabana kwabo kusho ukuthi akusoze kube lula futhi ukuthi oyedwa wabo ahlukumeze leli lizwe. Ngendlela yenze ngayo ukuthi nawe amaZimbabwe kakubona khonokho basebenzise khonokho njengethuba ukuthi akusoze futhi eZimbabwe kube le strong man le strong woman elamandla ade khona phakathi kukaMgabe lomnango wakho bebambisana ukudilikana kwabo kusho ukuthi kule thuba lokuthi umbuso lombusazwe weZimbabwe ungaguqu kube ngcono ngoba ababulali ngokwabo sebexabeni
babuthuma sizabona yini njengebandla leZANU-PF walubana uMgabe ethe wachetela eceleni kancane lifaka unkosikazi Grace Mgabe ukubana abe ngumongameli
lokhu njengoba zitshilo yinto evela ebantwini abantu bangathi hayi ngiyifunayo yinto lokuhamba ngakho ngoba ibandla elidemocratic
umnumzana Joseph Chuma lilunga letale lephalamende engwebandla leZANU-PF obexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana Inhlanganiso yeBinga Craft Center ibhekane lobunzima bokusebenza kahle ngenxa yokubhidlika komnotho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ukubaza ukuthunga ilala bekuphilisa imuli eziningi eBinga kodwa ukumamanzonzo kwezomnotho sekuchiye imuli eziningi zisendlaleni ezinye zithengisa impahla zazo ngemali ephansi kumbe bethengisa ngokudla lempahla ezindala osekubangele ukuba lohlonzi lwempahla ezithungwayo lezibazayo lwehle umqondisi weBinga Craft Center umnumzana Mathibheki Mudenda uthi lokhe kwaqala ukusebenza imali zakwamanye amazwe ukusebenza kwendawo yabo wehla kakhulu
isiphetho sibhekene nazo lapha ukuthi imarket yemabasket yalapha unganya akusayenzi kahle ngoba kusela ama customer avuyayo especially ama tourists ayebuya ethenga every day kathi si tourism ukani seyawo ama tourists akasavuyi so kutsho ukuthi uma ungela ama daily sales ukuthi umanage ama running cost yezinto kangakanani kuyasinzimela and as a result sokusebenza esaba sangena kuzikwelethe eziningi ezamanzi savalwa amagesi.
Omunye osebenza ePinga Craft Center njalo eseluka ilala unkosazana Viola Mwembe uthi abathengi sebebalutshwana njalo lokuyavuna ilala sekunzima.
Thekasela ama customer abathenga izinto zethu njengakudala. Then kathesi ngasifuna ukulungisa izinto kasela mota khona phe center ikudala yayisincedisa ukuthi siyethetha ilala. Lapho sithatha khona kathesi sihamba umango omude ukuthi siyethatha ilala yakhona.
Ucele ukuba uZulu kumbe inhlanganiso ezizimeleyo zibasize ukuze benelise ukuthola inyawo ezilula ezizabenza bayefinyelela la kwamanye amalunga lokuvuna kuhle ilala.
Ngabe siyancediswa ngemota esenta ukuthi isincedise ukuthi siyethatha ilala yethu sizelokela ingcebedu zethu then sidingele imakethi ukuthi sithengise izinto zethu njengakudala.
Indlu yokusebenzela lokuthengisela eBinga Craft Center isinethela ukuthi amanzi logetsi sekwavalwa ngenxa yesikwelede. Izisebenzi ezikhona ngezizinikele ukusebenza kungela holo. Imuli eziningi ezaziphila ngokuthunga lokubaza sezibhekane lokuswela ngoba ibhizimusi isimi manzonzo. IBinga Craft Center ayisenelisi ukuyathengisa ngesikhathi impahla kwamanye amazwe ngoba sebesehluleka ukuba lokuthungwayo loba okubazwayo okulohlonzi ngesikhathi. Ngimele iStudio 7 iseBinga ngingu Anastasia Ndlovu.
Nantu udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi kuqakatheke kakhulu ubudlelwano belizwe lakhe leJapan. Wethule amazwi la esethekelela ilizwe leJapan lapho ethe okubhekane lelizwe leli kuyabe kubhekwe njalo lelizwe leMelika. Ilizwe leNorth Korea likhanya liyilo elethusela eleJapan emhlubulweni wamazwe asempumalanga. ELeNorth Korea liqhubekela phambili lilolonga izikhali zenyukliya. Ilizwe leli lijayele ukuphaphisa ama-missiles phezu kweJapan nxa lilolonga izikhali lezi. UTrump uthe ilizwe leNorth Korea lethusela eleMelika lamanye lisithi lizawabhidlisa ngezikhali zenyukliya. UTrump uthe ilizwe leJapan lingethuki kakhulu ngoba eleMelika lisekelana lalo ekuqhubeni inhlelo eziningi ezigoqela ukuzivikela ezikhalini ezinjengezenyukliya. Uthe isikhathi sokuncenga sesiphelile ngakho-ke ilizwe leNorth Korea sokumele lizinuke amakhwapha ngoba iMelika ilakho ukuzivikela ngendlela engagcina ijabalalisa ilizwe leli. UTrump uphinde wathi kuzwisa ubuhlungu ukuthi kulabantwana abathunjwa kweleJapan izizalwane zeNorth Korea. Uthi lokhu kumele kuphele ngoba abantwana balelungelo lokuphila impilo abayifisayo. Uthe kuzwisa usizi indlela ilizwe leNorth Korea elabulala ngayo isizalwane seMelika u-Otto Warmbier. UTrump uthe lokhu akumelanga kwenzakale futhi. Uthe eleMelika lilebutho elihlala eJapan elifika inkulungwane ezingamakhulu angamajumi lanhlanu, 50,000, lelinye elihlala eSouth Korea elimelele ukuvikela amazwe wonke womhlaba.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Igceke lendizamtshina eleHarare International Airport seliguqulwe igama njalo selisaziwa ngokuthi iRobert Mugabe International Airport. Isizalwane saseMelika esibotshwe sisetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Mugabe sivunyelwe ngumthethwandaba ukubhadala imali yesibambiso ibheyili njalo sizakhululwa kusasa. Unkosikazi Joyce Muchuru uthi ukuxotshwa kukaMnangagwa kuveza ukuthi uMugabe ufuna ukufela embusweni. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.